soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 12 Mabasa 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Malume abantu ngendlela ayenziwa ngawo kwamanye amazwe akhulile. Kanti kulawo mazwe i-death penalty ayivunyelwa ayikho emthethweni. Umuntu ungangcono ukuthi egwetshelwe ukuhlala entolongweni eze ekwempilo yakhe yonke kunokuthi ebulawe.
Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele abe Amnesty International bathi iZimbabwe ingaba isendleleni eqondileyo yokwesula isigwebo sokulengisa.
Imangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikile sekuthiwa mina sengixhotshiwe eParliament. Lokhu angikuvumi ngokuthi iParliament akumelanga ukuthi ibe yiyo ethethayo ukuthi isapota luphi uluhi lwe-MDC layisapoti olunye uluhi lwe-MDC.
Idale lePhalamende lamhla lixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umholi webandla le-MDC lona eselikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa. UZulu weZimbabwe useveze ukukhathazeka ngembiko engacaciyo ekahulumende eveza ukwanda kwabakubutho emphakathini kakhulu ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele abe Amnesty International bathi inyathelo lokususwa kwabalichumi abakade begwetshelwe ugodo sekuthiwa bazohlala impilo yabo yonke besejele yisibonelo esihle esikhombisa ukuba iZimbabwe isendleleni yokwesulwa isigwebo sokulengisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokumunyethwe embikweni we-report yabe Amnesty International yokubonisa isimo emhlabeni wonke jikelele sokusetshenziswa kwesigwebo sokulengiswa kwabayabe bedale amacala amakhulu abalisa ukuthatha umphefumulo womuntu. Le-report iveza ukuba lanxa leZimbabwe lilokhe liselawo lumthetho, lokhe engakabi khona osethe walengiswa kusukela ngomnyaka 2005 lapho uSteven Chidumo lo-Edgar Masendeke amasela ayebulala abantu ngemva kokubatshontshela alengiswa khona. Isiphathamandla se-Amnesty International umnumzana Lloyd Kuvea uthi kungalesi sizathu belethemba lokuba sizosuswa lesi sigwebo eZimbabwe.
Other than the legal process itself, kumele abezombusazwe bazinikele kulokho ukukhokhela kulo mkhankaso ususwe lumthetho wokugwebela umuntu ukuthi abulawe. Wakukhangelisise lokho ukuthi okungaba ngcono yikuphi ukugwebela umuntu entolongweni impilo yakhe yonke endaweni yokumbulala kube ludaba oluphakanyiswa yinkokheli edale iParliament anduba lusiwe ebantwini.
Inhlolisiso abayenza emazweni awezwekazi le-Afrika ukuveya uthi iveza ukuba kunganeno ngasesigabeni sangezansi lanxa amanye amazwe abalisayo leZimbabwe leZambia belokhe beselawo lumthetho wesigwebo sogodo engekho sethe walengiswa okwesikhathi eside. Umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute uthi lanxa evumelana lombono ukuba sesulwe isigwebo sogodo makube yinto eyenziwa ngemva kokuba abantu bephiwe ithuba lokutsho imbono yabo.
Umuntu ungangcono ukuthi egwetshelwe ukuhlala entolongweni eze ekwempilo yakhe yonke kunokuthi ebulawe. Kodwa uzabona ukuthi ngabe kuthiwa kule system leyana ukuthi umuntu uma ezefike ku-death penalty umuntu laye ethiwe ilungelo lokuthi ekhulume ukuthi uyavumelana layo yini ukuhlala ejele impilo yakhe yonke.
Isiqokoqela uGumbothi yikuba inkokheli yamazwe kube ngelandela iziqondiso zombuso uqobo olondoloza ilungelo loluntu.
Ngathi khangele indlela amalungelo abantu ayiwo yona emazweni amanye akhululekileyo. Vele sokuthiwa indaba yokubulala abantu leyi mayiphume, abantu kumele begwetshelwe ukuhlala impilo yabo yonke entirongeni kulokuthi sibabulale.
Abe-Amnesty International bathi inhloso yabo yikuba sesulwe lesi sigwebo emazweni omhlaba bekhankasela ukusetshenziswa kwendlela yokugweba umuntu ukuhlala ejele wempilo yakhe yonke, hathi ukulengiswa. Bethi ngoba eyokulengisa kungasindlela esizayo ekulungisiseni ubugebenga elizweni. Bathi izehlakalo eziningi zokubulalana kwabantu elizweni zibangelwa yikwehlukana kwemibono kwezombusazwe, ubuyanga kanye lokungalinganiswa kwamathuba ebantwini. Kungakho bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise lesi simo, njengoba ezinye zalezi zehlakalo zokubulawa kwabantu bebulawa ngoba bentshontshelwa kuthiwa yibo abanothileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Idale lePhalamende lamhla lixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umkhokheli webandla leMDCT lona eselikhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa. Ngemva kokuba ibandla leli selimxotshile ngoba engavumelani lobukhokheli obutsha. Isikhulumeli sedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda wethule lo umbiko lamuhla njalo wazisa ukuthi uNkosazana Khuphe kasekuyimela iMDCT kobulawayo njengalokhu kade kwenza. Kodwa uNkosazana Khuphe utshele iStudio 7 ukuthi kalamukeli lelinyathelo ngoba wazisa idale lePhalamende kuqala ukuthi ubukhokheli beMDCT abukalungiswa. Uthi umhlangano omkhulu weCongress ozaqutshwa mhla ka-21 kuyona le inyanga yiwo ozakhetha inkokheli ye-MDCT kulandela ukubhubha kwaMnumzana Morgan Tswangirai owayekhokhela leli bandla.
Mhlaka-21 sile Extraordinary Congress eyiyo ezahamba iyekhetha umkhokheli. So ngabhalela idale lePhalament nilazisa ukuthi hayi ku-NDCC lohlupho lobukhokheli, yikho-ke lingavumi omunye umuntu ozabuya alibhalele incwadi sithi sengixotshelowana ngokuthi kumele siqale silungisise udaba lobukhokheli. Ngimangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikileyo sekuthiwa mna sengixotshiwe ePhalament. Lokhu angikuvumi ngokuthi iPhalamenti kakumelanga ukuthi ibe yiyo ekhethayo ukuthi isapota luphi uluthi le-NDC kayisapoti olunye uluthi le-NDC. Sakhuluma thi namhla ka-18 March ukuthi kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukulandela i-constitution ye-NDC, abantu abasebenzisa i-violence ukuthatha amandla. Thina sifuna ukuthi sibe yi-NDC yoqobo eyaponywa ngo-1999 ehloniphe i-constitution, engafuni udlakela, engafuni ukubandlulula kwabantu ngokuthi labana yikho sebekwenzile otshanisa labanye bakhe. Thina sima nge-constitution. Lokhu okwenze yiphalamende akukho emthethweni, angivumelani lakho. Njalo sengazise amagqwetha ami ukuthi udaba lolu balukuhambisele phambili. Iphalamende kayivunyelwa ukuthi yenze njalo. Mina yimi engaqala ukubhala incwadi, bona sebethatha incwadi ebeyangamuva sebeyiyo asebeyithatha bayisebenzisa.
Manje ubone ngani kuzaphumelela na ukuphikisa lolu daba nxa isinqumo sesivele sathathwa?
Nxa idale lo mthetho liqinisile sibili ukuthi bafuna ukuthi wonke umuntu oweZimbabwe athrithwe ngendlela efana nayo, kumele ukuthi amakhothi abone ukuthi lokho kwenze ngiphalamenti akuqondanga. Ngokuthi mina yimi engaqala ukubhala incwadi ngibazisa, bekumele behloniphe khona lokhu. Bekumele ukuthi bethi sebe-receive incwadi liyana bese besithi hhayi vele uNkosazana Khuphe wayesebhala incwadi ethi lokhu yikho kukhona, lina hambanini kumbe liye emakhothi liyelungisisa udaba lenu. Lokho kuzakhulunywa yikhodi ke sizakwenza, hatshi ukuthi yona iphalamenti sisiba yikhodi sisiba yiyedisayidayo ukuthi hayi thina sizafeva i-NDC le singafeva i-NDC leyana. Kuthe ngisela ukuthi iphalamenti isiyenze into eyinye engabhandlanga ukuthi bayini.
Alo ke nguNkosazana Thokozani Khuphe osanda ukuxotshwa kubandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Namhlanje izifundi zepolisi leGreat Zimbabwe University zingene emgwaqweni zitshengisela zikhalala ngembadalo yokuhlawulela izifundo ephezulu kakhulu. Izifundi lezi zithi sezilesikhathi eside zizama ukukhulumisana lenkokheli yale ikolishi ukuthi mhlawumbe ingehlisa limbadalo, kodwa akula muntu olalela izikhalazo zabo zokwehlisa inhlawulo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba, intatheli zindawo eStudio 7 uMike Hobe uxoxe lomnumzana Ashley Funye, unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eZimbabwe National Students Union, izinaso.
Amafizi akhona azele phezulu, so nxa bona sebekhwezela ifizi kutho ukuthi ama-students beyafesi nendaba ebazisa ubuhlungu, ngoba abanyeke beyengezelela ifizi efizini engathi veleli phezulu. So ama-instead bekumele bebeyehlisa ifizi, ngoba kalesi i-economy yeZimbabwe ayifunctioni kuhle. So kuqakathekileyo kuqala beyehlise ifizi yesikolo sabo instead ukuthi bebe bekhwezana lamafizi.
Kuliqiniso na ukuthi amapholisa ake adlula bedubula izibhamu zabo?
Yes, kuliqiniso. Abaqinanga khonapho kuphela, bahle babuye futhi bathela i-tear gas kuma-students, of which siyabona ukuthi the level of militarization esikhona even esikolo itshengisa ukuthi lathi sesiba lama-doubts ukuthi kungaba lama-free and fair elections, because kusukela entweni ezincane sibona ukuthi i-government yakhona irana kanjani. Just for a petty demonstration, abantu bese bemanishe uku-unleasha ama-security forces ukuthi a-victimize ama-students, kutho ukuthi vele bona the way abaresponda ngayo entweni nxa abantu be-challenge vele i-violence.
Kodwa bekulabantu abalimaziwe na?
So far kulabantwana ababengama-victims of tear gas naleyana, ngoba ba-inhale-ile and kadesi abanye bakhona kuthiwa ba-faintile, about 5 of them. But ingazi ukuthi kadesi I'm yet to confirm ukuthi sebe-right yini, cause idemo lakhona belokho liqhubeka.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lolu lulungiswe?
Ya, ngiyabonga kakhulu ngombuzo lo. Ukuqala i-government kumele ukwenze ukuthi they must subsidize education. How? Umeka sure ukuthi even taxpayers' money iyakwanisa ukuthi i-subsidize education. Sibona ukuthi then issue number two, ifees ngokwayo kumele yehlise beku around 50%. Such that wena njengomuntu ukwanisa ukuthi ubhadale that 50%, and then i-government ikwanisa ukubhadalele 50%.
Manje uhulumende angathi akakhoni ukwenza lokho, likhangela ukuthi njengabafundi lizaqhubekela phambili litshengisela na?
Yeah, uhulumende engayala izikhalazo zethu, sizameka sure ukuthi ama-demonstrations la aqhubeka, ngoba asebe-regress mabhevoti akwazi ubuhlungu ngama-students wonke aweZimbabwe. So lizakwenza enasi kwayenzakala lokho e-Great Zimbabwe kwenzakele, kanti sikhuluma so izolo bebekuyenza futhi e-Harare Institute Technology. Kusasa ke ngamanye ama-universities alokhu afuna ukwenza khonokho, ngoba kuyasizwisa ubuhlungu njengama-students.
Alo ke ngumnumzana Ashley Funye onginobhala jikelele wenhlanganiso yezinaso, ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 esecingweni eseHarare. UZulu useveze ukukhathazeka ngembiko engacaciyo ekokuthi uhulumende useveza ukwanda kwamabutho emphakathini, ikakhulu ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho. UBenedict Nhlapho uxoxe lezalwane zeZimbabwe ngalolu daba, zona ezithi ukuze ukhetho lukhululeke abakubutho kumele bahlale ezinkambeni.
Ngoba lempululu inkwelo lenjabulo ngesikhathi butho leZimbabwe lingena emphakathini ngemota zempi lizosusa umnumzana Robert Mgabe esihlalweni. Imifanekiso yamaxuku abantu eHarare bebangisana ukuxhawula abebutho, abanye beqabula imibhobho, yinto ezahlala esengqondweni zabaningi. Abaningi bathokoziswa ukuthi ngemva kokufeza lowo msebenzi ibutho labuyela ezinkambeni. Kodwa kathesi iningi lithi liyakhathazeka ngembiko ethi ibutho seliphinda sanda futhi endaweni zomphakathi. Abanye bathi abebutho laba, abanye babo bagqoke zabo okwenza kube nzima ukuthi babonakale. Limbiko yokwanda emphakathini akaqinisekiswa ngohulumende. Loba kunjalo, iningi lithi ukubonakala kwebutho emphakathini ngesikhathi kulungiselelwa ukukhetho kubachiyela ukukhathazeka ngokuthi kambe lolu khetho luzabe lukhululekile na. Isakamiza kobulawayo umnumzana Vali phakathi uthi okuhluphayo ukuthi imbali abayaziyo ngamasosha eZimbabwe yikuthi minyaka yonke nxa kulokhetho ahleli egqamukela esethusela abantu ukuthi bavotele ibandla elibusayo ele-ZANU-PF.
until kuze kutshintshe zonke izinto nje amasosha ephume kundaba yokhetho eZimbabwe angiboni kuzoba ne free and fair elections. Ama elections azorigwa njalo ngendaba yalamasosha azobe enza ipolitics of the stomach.
Esinye sizalwa seZimbabwe umnumzana Pick Foster Nkomose uthi ukwanda kwamasosha emphakathini okubikwa endaweni ezihlukeneyo zelizwe kulethi kwesaba kulabo asebeke abahlukunyezwa ngamasosha la ekhethweni odluleyo.
Ukhetho lweZimbabwe alungeke futhi luba noshintsho nolunye ukhetho esike salubona phambilini ngoba lamasosha abantu abakhala ngawo manje aqala kudala vele ukuthi umbuso wezano uphume kunzima kakhulu ngoba amasosha ahambisana labo amasosha ahola kakhulu.
Umnumzana Themba Sibatha yena uthi ukuze ukhetho lukhululeke amasosha wonke kuzafuza ahlale ezinkambeni kumbe ayisiza amazwe abhekane lezimpi ukuze uZulu akhankasele amabandla awafunayo kanye lokuwavotela engesabini.
Amasosha kufanele wona avikele uhulumende wentando yabantu. So nxa ngabe ke amasosha sesiwabona ke ezibandakanya laphana ke lokhetho, hayi thina ke asikuboni kukuhle kakhulu ikakhulukazi ke njengoba sazi ukuthi umbuso manje vele wona usemasosheni.
Baningi-ke abakhomba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngomunwe besithi okweminyaka yonke ebusa ubesebenzisa abebutho ukwethusela abantu ukuze bangavoteli amabandla abawathandayo betshiya iZANU PF. Ngo-2008 kule mbiko eminingi ekhombisa ukuthi ibutho yilo elasiza ukuthi umnumzana Mugabe athathele owayengumkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai isihlalo ngemva kokunqoba ekhethweni lukamongameli. Abanye kakhulu abakwele emandebeleni ababone ibutho lihlukumeza abantu ngesikhathi eguground bathi uhulumende kufanele kunanzelele ukuthi ukubonakala kwebutho noba kungelanto embi elilande emphakathini kwenza abantu bacabange izigigaba zeguground bese besesaba ukwenza lokhu abakufunayo bekhululekileyo. Kodwa-ke bakhona bathi bazikholwa izithembiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokuthi uza kwethula ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kulandela imbiko kamongameli esethula ukuthi ufuna wonke ofuna ukuzokuqapha ezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe avunyelwe kugoqela lamazwe entshonalanga leMelika abese benqatshelwe ukwenza lokhu. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Lamhla kuhlelo lwabesifazane esihluzeni bomama sixoxa ngodaba lwabomama abakhala ngokuthi lokhe behlawuliswa lapho bebeletha ezibhedlela lanxa uhulumende esithi bengasabhadaliswa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umanyano wamazwe omhlaba oUnited Nations ubika ukuba kudingakala amabhiliyoni phose amabili amadola okuyimali okumele ibuthaniswe ukunceda izigidi ezilithumi lantathu zabantu base-DRC abahlukunyezwe yimpi yomndeni eselizweni lelo. Osekhethwe ngumongameli Donald Trump weleMelika ukuba athathe isikhundla sokuba ngunobhala bona ngobudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Mike Pompeo obe ngumqondisi wohlangothi lwensoli ele-CIA uqhubekele phambili ebuzisiswa ngamalunga edalele Congress andubana aphiwo lesi sikhundla. Sokusele inyanga ezilithwana ukuthi kwenziwe ukhetho kodwa imithetho ephathelane lezokhetho lokhu ingakalungisiswa. Okumqoka ukukhanya kuphazamisa amabandla ezombusazwe yikungaphiwa amathuba alingeneyo emisakazweni lakumaphephandaba kahulumende. Kodwa kunsukwana isanda kwedlula amaphephandaba kahulumende abesipha amathuba amabandla aphikisayo lanxa amabandla la elokhu ekhala ngokuthi kukhitshwa indaba eziwagconayo kuphela hathi ezithengisa inhlelo lemilayezelo yawo. Lokhu kwenzakala kulandela ukufika elizweni kwabo kwabazohlola ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le People's Democratic Party umnumzana Edwin Dlovu endawonye lelunga ledale lephalamende engowebandla le MDCT umnumzana Prince Dube Kosibanda onguye osungula lingxoxo.
Umnangagwa uthi lapha abeye khona imota ze-ZBC i-TV ziyalandelela zibe ludwendwe zisiya khona ngale lapha abeye khona. Bezikhipha indaba zakhona bazikhipha live. Kithi ke i-opposition ama-live broadcasting asikawabona. Kanti njalo sesinanzelele ukuthi noma ukuya khona unkosikazi kamnangagwa sesijwayele ukubona ke i-ZBC layo igijima isiya khona. Unkosikazi kamnangagwa kasimazi elilunga ledale lephalamende njalo kasimazi elingxenye kahulumende kodwa ngokuba nje ngunkosikazi womunye wamakhokheli abanye abamabandla noma bengakhavi unkosikazi kamongameli kodwa kabakhave-ke amanye ama-activities ayenziwa ngabakhokheli bamabandla wona lawa aphikisayo ngendlela abayenza ngayo kulo we-ZANU-PF.
Mnumzana Ndlovu, ungasitshela nje ngamafitshane wena ukuthi uthini ngalolu daba?
Isintu sithi umntwana wenyoka yinyoka. Umnangagwa ngumntakamgabe ufanana lomgabe. In terms of ama-media reforms, kakula osukwenzakele lokho umnangagwa wangena, lokho kukhona ukukhayana kwakusenziwa-ke ngumgabe. Umgabe sasembona ehamba elala ephuma ku-TV elele, sibona umkakhe bhoda lapha lalapha ethethisa abantu. Khathesi sibona umfazi kamnangagwa njengoba sethilo-ke wakasibanda. Simbone cover, simbone la mnangagwa ecover, biba baphumayo kutelevision, biba baphumayo emsakazweni. Bese kusithi ke abaphikisayo ke sibe ebandla elikhulu ye-MDC Alliance. Ama-activities abo kakhavwa ngendlela yokuthi kukhulunywe ukuthi bebesithini kusenzakalani njani. Kuyakutshengisa ukuchothoza ukuthi hayi uphethephula induku kankomo uchamisa, hayi babhasa abantu, sibona amabhasa angu-40, sibone lokhu nalokhu izinto ezingasebenziyo. In brief sithi thina sifuna amabandla wonke azombusazwe aphiwe ilungelo, aphiwe iqhuba elilinganayo emsakazweni laze kumabonakude kutelevision. Akukenzakali sithi thina-ke ama-media reform le ayikayenzakala, akulatshinto. Mgabe mnangagwa semfanana into yodwa nje.
Mnumzana Sibanda, siyabona ukubana kunyanga ezedluleyo singathi thina kumbe le minyaka edluleyo ibandla le-MDCT belizingasangeni kukhetho lisithi lona nxa kungalungisiswanga ezokhetho ezifana lakhona lokho esikhuluma ngakho ama-media reforms akungenwa kukhetho. Kodwa uyakhuluma lapho ukubana akukalungi kodwa likhanya liyangena kukhetho, kungakuhamba njani?
Ukuthi siyakhanya ukuthi siyangena kukhetho ngokuthatha ngokuthi wena ukubona ngokuthi sibhizi senza amalungiselelo okuyangena ekhethweni. Lokho-ke kuliqiniso, yikho esikwenzayo, siyalungiselela ukuthi siyangena ekhethweni. Kodwa umongameli ukutshilo wakuphindaphinda ukuthi sizangena kume kuza kuba lokhetho kuphela uma kuthe lawo ma-reforms esikhuluma ngawo wonke ethe abakhona. Nxa engasabanga khona lawo-ke ma-reforms kutsho ukuthi kakula khetho oluya kuba khona elizweni. Ngiyabona leyo-ke yiyo i-official position yethu ukuthi silokhu sisithi kakulungisizwe ama-reforms wona lawo ukuze ukuthi elungise. Singafika isikhathi lapho esingathi khona hhayi yiso isikhathi esokumele ukuthi ngabe konke kube sokulungisiwe kodwa kungakalungi, kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusoze lube khona kuze-ke kulungisiswe ama-reforms wona lawo.
Mnumzana Ndlovu, wena ungathini nxa sikhangele ukubana zikhona ezinye intatheli zindaba esizwe kuthiwa lazo zidinga ukuthi zincintise kukhetho, zona zilokhu zisebenza emsakazweni lakumaphephandaba kahulumende?
Khonokho-ke kukhombisa-ke njalo kufakaza obala esihlala sikhuluma ngakho-ke thina bamabandla aphikisayo ukuthi-ke i-ZBC-ke lezimpepha amaphephandaba okumele-ke aphathise uZulu, akhulume ngoZulu, asetshenziswa libandla leZANU-P F. IZANU-P F yadeploya abantwabayo ukuthi bahambe bayesebenza nakulawo maphephandaba. Bangaziwa ke sebefuna ukuphuma bamelaphana ke bakhonteste ke bekubandla leZANU-P F. Yikho sithi thina basebenzela iZANU-P F, yikho bengathandi ukuthi bakhulume kumbe babone okuhle ke ngamabandla aphikisayo. Umsakazo weZDC amaphephandaba okuthiwa ngakahulumende nalayo ikanti i-public media abone okuhle kakaze akhuluma okuhle, asozafa akhuluma okuhle ke ngabaphikisayo, akhuluma ngeZANU-P F kuphela. Yikho ke ngabantwana beZANU bona laba ababedeployiwe besiyasebenza kakuleyo msakazo lakulawo maphephandaba, nxa bangabona ukuthi hhayi sebekhulile sebefikisa 40 years sebesiyakuma ke sebefuna ukuba ngamame zeParliament bemele ibandla leZANU-P F. I-abuse ke esiyalayo ke thina ke amabandla aphikisayo ukuthi kakumelanga ke i-public media isetshenziswe to feather selfish needs ze-political party eyodwa ezithi libandla elibusayo kanti ke ingela mandate ebantwini ukuthi ibuse ilizwe.
Alo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, ubexoxa endawonye lelunga ledale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ungwebandla le-MDCT. Okwamanje ke kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
UHedan Wet osaphethe okwesikhatshana ugatsha lwe-public diplomacy and public affairs kuhlangothi lukarhulumente wemelika olubona ngokudlelwana lamanye amazwe olwe-state department uthi kuyabukeka okwenziwa izizalwane zemelika elizweni lebangladesh. UNwet uthi kutshengisa ubuntu okwenziwa lilizwe lwemelika elinceda kakhulu izimpepheli zohlobo lwerohinya. Uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi kukhanya kulokuqina kobudlelwano phakathi kwelemelika lelizwe lebangladesh. Kusukela ngoncwabakazi ngomnyaka opheleleyo ilizwe lemelika libambisana lamanye amazwe selanika eleBangladesh izigidi ezilikhulu lejumi lamadola $110 million yezipepheli lezi. UNwet uthi ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa izipepheli lezi okumele zibuyele lapho ezivela khona ngesikhatshana esilandelayo. Uthi ubudlelwano belizwe lemelika leleBangladesh baqalisa kudala. Uthi lokhu kuvezwa yikuthuthuka kwelizwe leli njalo lokuphumelela kwezamabhizimusi alandela indlela zokuwathuthukisa ehambelana lokwenzakala kwelemelika. Okunye njalo kutshengisa ukuthi buyakuphumelela ubudlelwano bamazwe la yikusebenza ndawonye ekuvimbeni amalocacha, ukusebenza ndawonye ukugcina ezemithetho elwandle, njalo lokudlelana kwezebutho elisebenza lingaphansi kwenhlanganiso ye-United Nations. Uthi kuqakatheke kakhulu okwenziwa lelizwe leBangladesh elisanda ukuncedisa ukulolonga ibutho elingaphansi kohlelo lwe-Shanti Dut 4 lapho obekulamasosha avela emazweni angama-30. Ngaphansi kohlelo lolu bekulamasosha angama-50 avela kwelemelika. Unethemba lokuthi ilizwe leli lizaqhubekela phambili lisebenza lamanye ukuze kube lokuthula lenqubekela phambili emhlabeni wonke jikelele.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Savume ukuba siqhubeke sonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebisilazo lamhlanje. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele Amnesty International bathi iZimbabwe ingaba isendleleni eqondileyo yokwesula isigwebo sokulengisa. Idale lePhalamende lamhla lixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umholi webandla leMDCT lona eselikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesitha Stevenini ngowafast.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngowafast 7 kusiya ku8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.